Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kanja nimtwaga zomu hle ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 17 kunhlangula 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-391.
Nxa ukhangela ama-regulations awesikhathi esikiso lesi se-lockdown ayavumela ukuthi amabhizinisi asebenze, abantu baye emsebenzini, izitolo zivule, amabhenki avulwe.
Ukuxotshwa kwabantu lokwaliswa kwabo ukungena edolobheni lakobulawayo ngamasotsha lamapholisa izolo kuthiye iningi lititekile njalo lingazi lokuthi lihambe na emsebenzini namuhla.
Impompi zisezindala kakhulu amanzi anje ngalensuku kule shedding. Kungahamba amanzi impompi lezalansala zisiba lerusi. Irusi siyakwazi ukuba nayo poison enkulu ebakhona.
Ikansili yakobulawayo ithi isaphenya imbangela yesihuto esibangelwe ngamanzi angcolileyo esesibulele abantu abanengi eluveve. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo ntambama laya ku-391 ngemva kokufunyanwa kwabantu abane abavele kwele South Africa belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo selikhwelile laya kumatshumi ayisithupha lambili 62 ngemva kokusila kwabantu abayisishiyangalombili. Asebebulewe yilumkhuhlane bona balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abalikhulu lamatshumi amahlanu abale-coronavirus, lilandelwa iMaswingo yona elabantu abangamatshumi amahlanu. Kuzobuya isabelo seMathebeleland South sona esilabantu abangamatshumi phose amahlanu 46. Pose bonke ababanja umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi idola leZimbabwe ligugudeke ngesilinganiso esikhulu ngenxa yokukhuphuka mahlayana kwentengo yezinto. I-inflation lisuka ku-765% ngomabasa laya ku-785.55% ngenyanga edluleyo. Umbiko lo uza ngesikhathi abantu abanengi bethwele nzima ngokukhwela kwentengo yezinto ezimqoka empilweni ezifana lamafutha ezimota kanye lokudla. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi ngokubona kwabo i-inflation iqonge ukwedlula isilinganiso esikhulunywa nguhulumende. Uthi njalo lokhu kuvezwa sobala intengo yezinto ezitolo.
Inamba lezi ke zingaba zinombolo esingathi zibanjezwele phansi. Sithe sihlangana ku-TNF Tripartite Negotiating Forum kunyanga edlulileyo, uhulumende ubesevumile ke ukuthi inflation isikuma 900%, okuyikuthi okusokukhulunywa yiZimstat kungaba nje kungasilo qiniso, kathi ke inamba seziphezuluke okwedlula lokhu abakutshoyo. So sizabona ke intengo yezinto iphakama okuzabangela ukuthi uzulu kumbe izisebenzi zibe endlaleni ngoba phela intengo yezinto ayikhuphuka nje kanti iholo lona limi ndawonye. Sizabona ke izisebenzi eziningi sesehluleka ke ukubhadala ngaba imithelo yezindlu, ama insurance, ukugcina izimuli kumbe ukubancedisayo. Ukukhuphuka kweinflation esikhathini esiningi sibona kubangela ke udubo phakathi kwelizwe.
Uhulumende uthi ukhangelele ukubana iinflation ibisiyehlile yafika ku 50% ekupheleni komnyaka. Ubona lokho kusenzeka?
Singathi izifiso zikayamkela. Sibona ke ngani inflation izaqhubekela phambili ikhuphuka. Ingcitshi ziyatsho ukuthi lokho angaza ke kube khona ngaphandle kokuba nxa singatshintsha imali esiyisebenzisayo. Singakhangela kumnyaka ka 2009 lapha esangenisa khona iAmerican dollar. Inflation yethu ke yasuka ke kuma trillioni ke kana kuma million yehla yafika ku minus 2%. So enxa uhulumende sithi ukhangelele ukuthi iyehle, kungenzakala nxa kuyikuthi uhulumende engavuma ukuthi atshintshe ke imali esiyisebenzisayo phakathi kwelizwe.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Ukuxotshwa kwabantu enzikini yedolobho lakoBulawayo ngamasotsha lamapholisa izolo kuthiye abantu abaningi bethukuthele njalo bengelaqiniso lokuthi bazavunyelwa na ukuya emisebenzini kumbe ukungena edolobheni leli namuhla. Amapolisa lamasotsha izolo avukele ukuchitha abantu ekade besendwendweni emabhanga njalo ephendukisa labo ekade besiya emisebenzini. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa sowayekethisa iziqondiso zakhe zokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, wavula njalo amanye amankampani kanye lamabhanga. Kulembiko ethi bakhona abachayiweyo lababotshiweyo. Lokhu kuthiye abantu abaningi bengelaqiniso lokuthi baye na emsebenzini kumbe ukungena edolobheni namuhla. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube.
Into ebisenziwa ngamasosha lamapholisa koBulawayo kayikho emthethweni, kayila legal basis at all. Bekungabantu akade besenza okusemakhanda abo, ngokuba nxa ukhangela ama-regulations awesikhathi esikiso lesi se-lockdown ayavumela ukuthi amabhizinisi asebenze abantu bayemsebenzi. Benzini izitolo zivula amabhenki avulwe. Kula lokho akade bekwenza namhlanje ngokuba kuvalwa amabhenki kwavalwa wonke amabhizinisi kwabuyiselwa bonke abantu emakhaya. Akula mthetho akade bewusebenzisa ovumela yona lento ukuthi bayenze. Ngokunjalo bebesephula ilungelo labantu. Ngaphandle kwalokho nje vele ngendlela akade bephethe ngakhona abantu, kutshaywa abantu, kusethuselwa abantu, kubotshwa abantu, kakulandlela yokuthi lizwe libuswe ngalendlela kuthiwe lilizwe libuswa kahle. Abantu bebefanele batshelwe nxa bengadingakala ukuthi beze edolobheni, batshelwe umthetho othi bangeze edolobheni, bangabuyi ukuthi balahlekelwe izimali zabo, behliswe emabhasini bahambe ngezinyawo. Akukho emthethweni akade bekwenza kwephula ilungelo likazulu.
Njengenhlanganiso ephatheke kumizamo yokwenqabela i-coronavirus, nxa likhulumisana lawo amasotsha lamapholisa athi kungani exotsha abantu evale idolobho?
Bathi bona koBulawayo abantu sebesenza umathanda sekuminyene, yikho lokho abakutshoyo. Bathi sekuminyene ngazi ukuthi nxa abantu sithi baminyene kodwa kungelamthetho ukuthi bangaminyani utsho ukuthini? Ngokuba lokho akade kusenza kula ndawo lapho abantu akade beme bengu-100 bengu-2000 bebangaki, abantu bebezibuyela ngebhasi ngendlela leyo kwathoza ukho bathwale ngakhona behliswa. Abantu bebefuna ukungena emsebenzini yabo baphendukiswa. Akula mthetho ovumela lokho akade bekwenza. kusebenza lakancane bathi bona abantu bagcwele edolobheni abasalandeli izinto abafanele bazilandele kodwa ungakhangela abantu bebefaka ama mask bebenze yonke into okufanele ukuthi bayenze ama business bebenze yonke into okufanele ukuthi bayenze ngakho ke bekuyinto engekho emthethweni bekuyiludlame nje bantwini ukuphatha kababantu kungelanto emthethweni bavumela ukuthi benze kanjalo
umnumzana efidlela ncube uhlaziya ezombusazwe kulabanye abathi mhlawumbe amasotsha lamapolisa axotshe abantu kobulawayo ngoba ibandla le-MDC beliqoqa ukuthathela ibandla le-MDC Alliance amahofisi njengalokhu elikwenze eHarare. Kodwa umkhokeli waleli bandla uDokotela Thokozani Khuphe uyakulandula lokhu.
Khathesi kunjenje mina ngiseHarare ngizwa kuthiwa kugcwele amapholisa kobulawayo lamasotsha okumele esincedisa ukuthi athathe ihofisi yakobulawayo. Bakithi zihlobo zami mahlabezulu omuhle, lawo ngamanga aluhlaza tshoko, akula izinto ezinjalo. Thina siyiphathi engafuna udlakela, thina siyiphathi efuna ukuthula. Esikwenzayo thina njenge-MDCT sifuna ukuthi sisebenzele isizwe, sisebenzele amaZimbabweni wonke ukwenzela ukuthi babe lempilo ezinhle. Sifuna ukuthi abantu babe lemisebenzi, babe lokudla, babe lezibhedlela ezinhle ezilamadokotela lemithi lezikole abantwana bafunde babe lemisebenzi. Yikho esikukhangelele thina khona lokhu njenge-MDCT.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu weCongress wona ahamba njani? Njalo ungasitshela ukuthi selilayo yini indawo lizayenzela khona njalo ama-dates akhona selilawo na?
Ngikhethe abanye abangena njengama deputies ku standing committee ngokuthi ngile mvumo ukuthi ngenze khona lokhu. Ungakhangela isisekelo so constitution yethu MDCT iyathi ukuthi president uya appoint ama deputies oqala u deputy engim appoint leyo Gift Chimanikire osengu deputy organizing secretary kube sokubuya ubaba u Chief Ndlovu osengu deputy treasurer general kubuye u Khaliphani Phugeni osengu deputy spokesperson kubuye uManase Tsangirai osengu director of elections kubuye uGandi Mzingwa u deputy director wama elections sibe lomhlangano omuhle iyouth ibikhona iwomen ibikhona sesiqalile ukulungiselela i-extraordinary congress leyo okumele siyenze khathesi sibhizi singumaphasaphasa silungiselela sibone ukuthi ama-delegates okumele ukuthi abuye aka-2014 asekhona so wonke ama-province sikhuluma njenje kathesi babhizi bayenza khona lokhu and ngithanda ukuthi khona amaningi ama-province aselawo amabizo nalawo so sesilungiselela ukuthi extraordinary congress le ibe khona
uDokotela Thokozani Khuphe ngumkhokheli webandla le-MDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa kanye lamasotsha ngalolu daba. Ikansile yakobulawayo ithi ingcwethi zayo zisadingisisa imbangela yokungcola kwamanzi kuleli dolobho osokubangele izimfa lokugula kwabantu elokijini leluveve. Umeya waleli dolobho umnumzana Solomon Mkuni lomphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala edolobheni leli unkosikazi Judith Ncube vethekelele eluveve izolo ukuyahlolisisa umumo. Sixoxelo kansila weluveve unkosikazi Febi Msipha.
Kuba le rust amanzi impompi zethu sezizindala kakhulu amanzi anti ngalensuku kuleshedding kungahamba amanzi impompi lezana ngisala zisiba le rust irusi siyakwazi ukuba nayi-poison enkulu ebakhona ngunanzelele lami izolo ngithe sengisuka ngisiya khona ngale ekhanselini emhlanganweni ngithe ngiyavula amanzi ngabona isibabomvu okutshengisa ukubana yirusi so la izolo sengivela kumithingi babuya ezinye isakhamizi zazithwele ibhakethi inicabanga ukuthi isuwa ephuma ebombini mase yakhangisa kahle safika ukuthi ira irusi ebekhona so ngiyananza lokubana bakithi abantu ngaba abanye baqedwe irusi ngoba abanye bagolisa njalo irusi ngoba irusi vele siyakwazi ukubana ingaba khona vele iyipoison enkulu sihlangene sibili lezinye iziphatha amandla ngibonge kakhulu lobaba umeya wedolobho lakobulawayo lo minister uJudith Ncube bahambile eklinika besiyabona labanye abagulayo lami njengokhansela bengibhoda lampathi nokomusa ngoba umonakalo kwakhona abantu babhubhile bakithi lezakhamizi bakithi siyancedisana ukubana sibone ukubana kade udubo lolu ngaluvele ngaphe singalincwabela njani
kuyini eselikuzwile ngabantu abagula umkhuhlane wesihudo lokhu lisanda yini inani njalo bakhona labalokhu bebhubha
ngilusizi ngalokho kwenzakaliyo esigabeni abanye balahlekelwe yimphefumulo abanye njalo lokhu begula besiya eklinik so engikunanzelelayo ukuthi kube lokudubuka kwephayiphi esuwa kutsho ukuthi ngapha khona ngapha eluvivi ngoba abehelsi bahamba bayahlola amanzi ngale kuma-reservoir ngale aklini asmart atrithwe kuhle so iproblem ingapha kithi eluvivi kutsho ukuthi kube lokudubuka kwephayiphi kwasekuhlangana kutsho ukuthi isuwa lamanzi njalo ninanzela ukuthi amanzi abephuma zizidayzi emahle kodwa kubuye futhi kube lerasti futhi ebakhona emanzini khonapho yikho kube yiproblem kakhulu eluveve
unkosikazi Febi Msipha ngukhansila welokitshi leluveve kobulawayo ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi umthethwandaba wehluleke ukuthetha udaba lwamapholisa ayisithupha etheswa icala lokutshaya abesifazana bakobulawayo ababili unokuthula lo ntombi zodwa mpofu ngemva kokuba amagqwetha abasolwa etheke nelisi ukuya enkantolo izolo ngoba amasotsha lamapholisa ebesalisa uzulu ukungena kuleli dolobha. Inkundla yeZim Live yona ithi umnumzana Love More Majayivana uthi wachiya ukuhlabela ngoba wayebandlululwa njengomuntu ohlabela ngolimi lwesiNdebele kanti njalo wayehlawulwa imali ephansi kwabaculi ababehlabela ngolimi lwesishona. Soku isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yalibingelela bantu Studio 7 mbingelela wonke labantu bakwamthokazi okhuluma ngosibindi wasenkayi isinta ngokuhlala kwamanje ngisethembisa mina ngithi sokuyisikhathi sokuba abantu bakithi bananzelele ukuba sofanele sizimene njengomthokazi ngoba singathi siyananzelela lapha into eyenzakalayo la bantu bezandla u-MDC ngabantu abadinga ukusuthisa izisu zabo abalandaba labantu bakithi abantu bakithi bayahlupheka bayahlukumezeka yonke into siyizwela khona lesiyoneni noma kuluhlelo olufikayo lufika kithi ngapha esintwini sokuluhlelo oseluphelile olungaselancedo ebantwini bakithi so ngakho soyisikhathi soko abantu bakithi benyanzelele eqinisweni bevula amehlo bevulele ingqondo ngoba sofanele ukuba siyehlukane thina labantu besiyoneni sizimele njengabantu bakomthokazi angibona ukuthi kungaba khona into engasehlula njengabantu bakomthokazi sizimele sodwa sodinga mina lawe mama baba mntwana ukuba sibambisane senze into ngokubambisana sike silwe lalolu luncindezelo olukhona esilubonayo luphiwa abantu bakithi ngoba singathi yananzela kuyafana lezikolweni sinabo abantwana abafundileyo kodwa bahleli emakhaya abasebenzi sizophiwa abantwana abancane abakoma ECD bezophiwa abantu beshoneni ukuba bazobafundisa hayi thina sisichaba kithi cela lisixolele kwanele bakithi ngoba sesikhathini ukuba kumele kwesizwe ukuthi izolo wawukhona hayi bantu bakamthokazi ngoba ungananzelela kwenzekala kithi kuphela khona kuweshoneni manxa ngahamba olungumndebele abakuvumeli ukubafundisa sumele siyimesimele iqiniso lanxa usihla ufela iqiniso ngiyabonga bantu kwestudio 7 sicela ngathi sengahambisa umlayezo lo ufike zonke indawo ngiyabonga
Sarwanale ku Studio 7 mina igama lami Adolf Shaba mina ngithanda ukuxwayisa abantu bezimbako ukuthi bengarojwa ngumnankagwa lo esithi kule National Day of Prayer before etshela abantu ngokuthi nge National Day of Prayer ukuthi abantu bebezile bekuthandazwe kakala ahambe ebantwini ababulalayo kulabantu ababulawa ngesikhathi seground kahambe ngeqiniso ayokuma phambi kwabantu akwazi ukuthi lokho yinto ayenzayo uyayazi into ayenzayo ngesikhathi seground wabuya ngo-2008 bangaka abantu ababulalayo babathathela imfuyo yabo abantu ababaleka imizi yabo wabuya after 2018 1 August kunabantu abadutshulwayo kwafa kwayenziwa i-commission imukhante commission up to now akukaze kuphume iqiniso ukuthi kwakwenze njani nalawa abantu abakwenzayo abakabotshwa from konke le imisebenzi yakhe kufana lokuthi usatana atshela abantu ukuthi bazile kayekele into yakhe le ayenzayo ngoba lama altar kaBahama aseyafike ekugcine nasaya kuwa lokhu kuzama ukuqambela isizwe amanga kakuyeke ngoba le nto ayizama ukuyenza ngeke izisize ngalutho into enkulu ukuthi kame phambi kwabantu axolise ezintweni ezimbi azenzela isizwe seZimbabwe abaningi abantu abakhalayo ezindlini ngenxa yakhe ngenxa yombuso wakhe sikhuluma kanje kulamantombazana ahlukunyezwayo kungazwa lokuthi ahlukunyezelwane kuyinto esegcekeni ukuthi umnankagwa nguye obehind yonke lento ukubotshwa kwabo imihla lamalanga bengafuna ukuthi bakhululeke kunguye nje kodwa namhlanje utshela abantu ukuthi bazile bathandazwe
Lichona njani basakazi abahle beStudio 7 siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle eliwenzayo ukusakaza umhlaba wonke usizwa kuba izindaba ezikhona eZimbabwe yiziphi silokudana lokumangala abantu abanjengogawule abakhuluma ihlazo elingaka ivelela emathebeleni okungelamgwaqo khona kanti sekunje kulo mkhuhlane wecorona abazali bawulala ngezindlala emakhaya uhulumende athi akulamgwaqo yokuhambisa ukudla imigwaqo yangkhona icentwa ngubani ilungiswa mbani igredwa ngubani ngayini uhulumende ezathi ukuthi akula mgwaqo akula zibhedlela emathelelendi akula mithi akulana ama-quarantine center azwakalela khona le kuwarara ubusuthola umuntu onjengogawulo osuke emagosini echolojo ekhuluma indaba enjalo esisapoti ukuthi ku-right khona okwenziwayo kathesi ukhuluma ngokuthi akuqhubeka abantu bevalelwe bebulawa indlala kibe echoloji samawuru ngenxa yokuthi yena uyadla uyasutha lapha khona uyafida hhayi asazi sibili ukuthi yena uvela kuliphi lizwe ngithemba ukuthi lo mzali wakhe ngesihlobo sakhe sabulawa i-gugrawundi ngoba mbonta angakhuluma njalo xa ukuthi uvele echolo jo wabona ukuthi abantu babebulawa njani
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ikansili ye-United Nations yebona ngendaba zamalungelo oluntu izahlala lamhlanje ihluza isicelo samazwe asezwekazi le-Afrika esokuthi umanyano lo kumele uphenye udaba lokubulawa kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe eMelika. LDRC lona lithi liphakathi kokuphenya udaba lokubulawa komunye umahluli obethetha amacala enkohlakalo ayetheswa isicukuthwane esisebenza ehofisini kamongameli walelo lizwe. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump izolo wethule iziqondiso ezilawula ukusebenza kwamapholisa Ngenjongo yokwenqabela ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe. Iziqondiso lezi zigoqela esokwalisa amapholisa ukukinya isibotshwa entanyeni esincitsha umoya. Banengi asebebulewe ngamapholisa ngalindlela abagoqela umnumzana Eric Garner kanye lomnumzana George Floyd. UTrump wethule iziqondiso lezi ngesikhathi ukutshengisela phezu kokubulawa kukaFloyd. URichard Brooks kanye labanye abansundu kuqhubeka. Abanye bathi iziqondiso zakhe ziyasilela njalo kazisoze ziluqede loludubo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
UTrump baze banje ukumforsa lokuthi azabuye layo le executive order, ngoba yena vele emthetho wakhe nje I think akayiboni into erongo ngendlela amapholisa lapha athitha ngakhona abantu abansundu. Njengoba usho, le chokehold iyona esibona kuyindlela amapholisa esikhathini esiningi abayisebenzisa. Sabona ngabungu Eric Garner namanje sesibone nango George Floyd bebulawa ngayo yona le chokehold ngoba yenza umuntu ahluleke ukuphefumula. So iCongress siyazi ukuthi ibhizi khona manje izama ukuthi layo ibuye le bill ezobhana completely ichokehold njengeminzi yokuthi isetshenziswe ngamapholisa mabe apprehender abantu abenze icala. Kodwa uTrump siyazi ngoba ukhuluma into eyi-A1 ayenze okunye. Ngiyazela lamhlanje ilanga lisoze liphele, even iqedi ukusayina yona le executive order alisoze liphele uTrump engazanga tweete okunye okucontradicta khona lokhu aqedi ukukwenze ukusayina i-order le. So I think uphoselwe ukuthi asayine just because of ama-protest la esiwabonayo esenzakala.
Phansi kweziqondiso lezi, amapholisa kasoze avunyelwe ukungenela kundaba zabantu abagula ingqondo kanye labantu abasebenzisa izidakamizwa. Ubona lokho kuphathisa yini kusehlisa ukucabana kwabantu abamnyama lamapholisa?
To some extent ngiyavumelana lakho ukuthi it's better ma ehandlwa ngama emergency medical services people versus ukuthi kube ngamapholisa alapho, ngoba amapholisa I think i-training yabo ihlukene le training yabantu abadila lezinto ezifana lalezo ama-cases ayinvolva izidakamizwa le-mental illness. Kodwa uTrump ukufaka kwakhe kule order aku-address i-real issue yona ezama-protest la esiwabonayo, which is i-issue of i-profiling yabantu abamnyama lendlela amapholisa a-treat-a ngakhona abantu abamnyama differently from indlela abatreat-a ngayo abelungu.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanje umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-391. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kumbe i-inflation ngesiNgisi isikhwelile yaya ku-785.55%. Ukuxotshwa kwabantu lokwaliswa kwabo ukungena edolobheni lakobulawayo ngamasotsha lamapholisa izolo kuthiye iningi lididekile njalo lingazi lokuthi lihambe na emsebenzini namuhla. Ikansili yakobulawayo ithi isaphenya imbangela yesihudo esibangelwe ngamanzi angcolileyo esesibulele abantu abanengi eluveve. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.